Inhlanganiso eZimbabwe Diabetic Association isebenza ndawonye leLife for a Child ekuphathiseni abantu abaphila lomkhuhlane wetshukela. Umnumzana Tinashe Meza, ofundisa ngomkhuhlane wetshukela emele inhlanganiso yeDiabetic Association, uchasisa ngohlelo abaluqhubayo.
So firstly, you have to visit any of the Zimbabwe Diabetes Association offices, carry your hospital card or proof that you or your relative is diabetic, a passport size photo for and a 5 years dollar note or equivalent RTGS.
Okuqala kumele umuntu avakatshele amahhofisi aweZimbabwe Diabetes Association. Okudingakalayo ngamabhuku esibhedlela, umfanekiso womuntu obhalisayo, le mali engange-$5 yeMelika kumbe elinganayo ngeyeZimbabwe. Lolu hlelo luphathise intsha eleminyaka engamashumi amabili lanhlanu kusiya phansi kusukela ngomnyaka ka-2009. Ngenye indlela sokwehlise umthwalo okhangelane labagula lomkhuhlane. Ukwelapha umkhuhlane akula khefu, ngakho akufanelanga umuntu eqise ukuthatha imithi yakhona.
Uqhubekela phambili umnumzana Meza ekhuthaza abantu abalomkhuhlane wetshukela ukuba babhalise kunhlanganiso yabo ukuze bathole usizo.
All age groups for people living with type 2 diabetes, Direct Relief has extended their invitation to Zimbabwe Diabetes Association to participate in a new exciting offer of people living with type 2 diabetes, where they are now receiving type 2 diabetes medications and blood pressure tablets or medicines.
Khathesi uhlelo lolu selugoqela bonke abagula umkhuhlane wetshukela. Uhlelo lolu selugoqela abalomkhuhlane wohlobo lwesibili, type 2 diabetes, lapho abathola khona imithi elapha umhlobo wetshukela kunye lemithi yeblood pressure. Sithi thina wonke umuntu ophila lomkhuhlane wetshukela ulakho njalo kumele abhalise ukuba yingxenye njalo kumalunga ethu. Siyakhuthaza ukuthi bahlale bekhulumisana lathi ukuze sazi ukuthi benelisa njani ukuphila lawo lomkhuhlane.
Unkosikazi Anita Thebe, umzali olomntwana ophila lomkhuhlane wetshukela, uchaza ahlangana lakho.
Umntwana ophila lomkhuhlane we-diabetes, uhlupho khathesi engihlangana lalo yokuthi i-medication yakhe iyadula, kumele ahlabe kabili ngelanga ekuseni lantambama. So ngenyanga vele imali engiyisebenzisayo iyedlula i-25 years, and umuntu wakhona vele yabe ungakwani inyanga yonke. And ngapha futhi okunye okumele ngikukhangele i-diet yakhe. So nxa kulo hlelo olunje luyasiphathisa kakhulu balamulele thina, ngoba i-medication isuka iqine sikhulela, ngoba umntwana umelanga akhuthe ukuthi ahlabe.
Umnumzana Njabulo Gumbo, umhlali wakoBulawayo ophila lomkhuhlane wetshukela, ukhala ngendleko yemithi okumele ayithathe.
Hayi, into nje uphele ngani iyangidisturba yokhona kumuthi wakhona lowo wokuhlaba. Uyadula kwakithi, uyadula ngoba emzimbeni right. Angilanzo into engizwayo nje engani iyangidisturba.
Ngomnyaka ka-2017 ugatsha lwezempilakahle lwakhipha umbiko wokuba kulabantu abayisigidi lengxenye abaphila lomkhuhlane wetshukela owe-diabetes elizweni lonke jikelele. Isilinganiso sokumemetheka komkhuhlane lo ebantwini abadala sinye ekhulwini, i-1.2%, kuthi ebantwini abalikhulu, i-100, kucatshangelwa ukuthi abalitshumi babo bale-diabetes. Imele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.